abaku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 22 kuNkwenkwezi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
sisesengozini yokumemetheka kakhulu kwegciwane lecorona njengoba singakafiki emqanisweni wentaba okuthiwa yipeak lapho kuyabe sokukhangelelwe khona ukuthi libe selimemetheke kakhulu.
Inani labantu asebebanjwe igciwane lecoronavirus eZimbabwe selikhwelile njalo laya kumachumi amahlanu lanye 51.
Mbona ngathi bekuqakathekile kakhulu ukuthi umthetho mayelana ngepolicy kakhulu awungaqini kakhulu ngokuthi nje umuntu usevele nje abotshwe.
Amapolisa athi sebophe abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu abephule umthetho wokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Ababe ngamalunga eNational Council yeMDC eyakhethwa kuCongress ka-2014 bathi iNational Standing Committee eyayikhona ngaleso sikhathi elamalunga agoqela uNkosazana Dokozani Khupe kumele ivize umhlangano wokuhlaziya isinqumo seSupreme Court esokuthi uMakhupe nguye owayemele akhokhele ibandla athi uMnumzana Jamisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe icoronavirus eZimbabwe selikhwelile njalo laya kumachumi amahlanu lanye 51 ngemva kokutholakala kwabantu abathathu belegciwane leli izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi ababili babantu laba ngabavele kwele Botswana kunsukwana ezedluleyo kuthi oyedwa isakhamuzi seHarare esingazange siphume phandle kwelizwe. Ukufunyanwa kwabathathu laba belomkhuhlane weCOVID-19 obangelwa ligciwane lecoronavirus kuza ngemva kokutholakala kwababili kuthange belomkhuhlane lo. Omunye wabo ubevela kwele South Africa njalo omunye ngovele kwele Botswana. Ugatsha lwezempilakahle luthi asebehloliwe igciwane leli elizweni lonke sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,707. Asebefile balokhu bebane kuthi asebesindile labo balokhu belichumi lasishiyangalombili. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 334,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezinhlanu 5,188,000. Ukukhwela kwenani labalomkhuhlane lo eZimbabwe osokusenzeka phose nsuku zonke yinto ehlupha abantu abanengi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngecoronavirus eCitizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efihlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi sisesengozini yokumemetheka kakhulu kwegciwane lecorona njengoba singakafiki emqanisweni wentaba okuthiwa yipeak lapho kuyabe sokukhangelelwe khona ukuthi libe selimemetheke kakhulu lisuka lapho-ke bese liqala ukwehla. Kanti-ke njalo sisakhumbula ukuthi ingikhona sisiya ebusika, ubusika bujwayele ukuthi lwandise kumemetheka kwamagciwane anjengecoronavirus. Kanti-ke futhi enye ingozi enkulu ukuthi kusezavulwa izikolo ngalesi sikhathi limemetheka lisiya phambili, kule ngozi-ke ukuthi izikolo zilandise limemetheke kakhulu kulalokho eliyikho khona namhlanje. Ngakho kuhulumende weZimbabwe kuyadinga ukuthi athathe amanyathelo amakhulu ukuba kuvikeleke abantu kulalokho akwenzayo ngalesi sikhathi.
Udaba lwabantu abavela phandle kwelizwe laba kubo Botswana lakubo South Africa lingathi uhulumende uluphatha kuhle na?
Uhulumeni udaba lwabantu abavela ngaphandle kalubambana ngendlela esuthisayo. Kuyadingeka ukuthi abantu bonke abavela ngaphandle babe kweceleni bahlolwe baze baphume sokutholakela ukuthi gabalalo leligciwane. Lokho ukuthi sizokuthiwa abantu baphumile babalekile kubonisa ukuthi usantengantenga ubuthakathaka ekusebenzeni. Kusamele aqinise abone ukuthi akula muntu odlulayo engazange wahlolwa ngendlela efaneleyo. Njalo ababehlolwe batholakala beligciwane bayehlala lapho bafanele khona belashwe baphume sebefanele ukungena emphakathini baphile phakathi komphakathi. Okwamanje hayi usesebuthakatha kuhulumende kakalibambi ngendlela efaneleyo igciwane ikakhulu nxa kusize ebantwini abavela ngaphandle kwelizwe.
Kukhona elingakuxwayisa mhlawumbe uZulu weZimbabwe jikelele laye uhulumende.
Esingakutsho njengenhlangano yokukhumbuza abantu beZimbabwe ukuthi igciwane lecorona akalikadluli eZimbabwe lisesekhona lisezakwanda. Ngakho ke kuyadinge ukuthi senze konke okudingakala ukuthi sizivikele, sivikele labanye sibathandayo lelizwe lonke. Kumele sithimulele endololwaneni kumbe ethishwini siyilahle. Kumele sibone ukuthi siyagqoka amamaski kuso sonke isikhathi. Kumele sibone ukuthi siyajiyelana izibanga ngokuthiwa yi-social distancing. Sigeze izandla ngaso sonke isikhathi ngesepa kumbe ngesanitizer. Kanti ke uhulumende kuyadinge ukuthi abone ukuthi kungakavulwa izikolo, yonke into eza kwenza ukuthi abantwana bavikeleke lababalisi bavikeleke ikhona esikolo, siyenziwe esikolo.
Umnumzana Evidlela Ncube ngowenhlanganiso elimukisa uZulu nge-coronavirus, Citizens COVID-19 Monitor. Sixoxela ekobulawayo. Kusenjalo amapholisa athi inani labantu asebebotshelwe ukwephula iziqondiso zokuhlala ngekhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kusukela mhlaka 30 ngombimbitho. Lapho kwaqala khona lolu hlelo selifike kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu lanhlanu, 35,638. Umbiko lo uza ngesikhathi abalwela amalungelo oluntu bekhala ngokuthi amapholisa ahlukuluza uZulu lokuthi ababotshwayo kakhulu ngabampofu abayabe bedinga indlela zokuziphilisa kumbe bedinga ukudla. Sixoxele omunye wabalwela amalungelo, umnumzana Diva Dube.
Ukubotshwa kwabantu babankomo mayelana ngokuphula umthetho lo wabekwayo ukuthi abantu bengavele nje baphume nje mahlayana. Ngibona ngathi bekuqakathekile kakhulu ukuthi umthetho mayelana nge-policing kakhulu awungaqini kakhulu ngokuthi nje umuntu usevele nje abotshwe avalelwe eselini, abotshwe avele avalelwe eselini. Kodwa ngibona ngathi okokuqala bekufanele ukuthi kukhangele kuqala ukuthi i-record lithini. Umuntu kulabantu ukuthi ama-first offenders, njalo kulabantu ukuthi ukuphula kwabo umthetho baphula ngoba nje befuna ukuthi baphule, uthola abantu bezihambela loitering kungela nto abayenzayo. Kodwa ke umuntu othiwa uphule umthetho ngenxa esesitolo esikatshana laye ezama ukuthi ayedinga ukudliwa ngabantwana, ezama ukuthi ayedinga angakudla, angiboni ukuthi lokhuyana yinto abafanele udinga ukuthi abathatha abantu bavele baphozele ejele. Kodwa njalo abanye laba abathola bephula umthetho lowo, ngibona ngathi okokuqala kulezinto ezifana nokuthi abantu bafakwe bayenze lokhu esikubiza sithi ngama-community services, ngoba nxa besiyakwenza ama-community services bazakwenelisa ukuthi basebenze bele distance okwenza ukuthi benga infectani noma mhlawumbe bengathelelani umkhuhlane nxa ukuthi kungabe sekukhona omunye oyabe selawo phakathi kwabo. Kodwa ke nxa sebebathatha bese bavalele ejele kuyukuthi nje ngabantu mhlawumbe ngama first offenders noma ngabantu abangakwenzi ngamabomo. Umuntu nxa umthole ejele ithukela noma umuntu umthole isaka lempupu kutshengisela khona ukuthi kulobunzima phakathi endlini obumenze waze waphumela ngaphandle waze wayadinga lokhu ayakuthweleyo noma lokhu okungasiza ukuthi kuye ethunjini.
Khona ukubopha abantu ongathi isisombululo yini kuyabe nqabela ukuthi bengaphumi ezindlini.
Uhulumende noma ngithi abepolicing noma abaphethe ugatsha lezamapholisa abazame ukuthi bazwisise imbangela eyiyo eza eyenza ukuthi abantu bahambe mhlambe bazithole sebehambe ibangelide okugcina sekwenza ukuthi baphule umthetho. Ngithemba ukuthi wonke umuntu weZimbabwe akekho umuntu weZimbabwe ongahloniphiyo ingalo yemithetho yelizwe lakithi. Kodwa ke ngokunjalo kufanele ukuthi uhulumende urhulumente akazama ukuthi kutholakale indlela eziningi mhlambe ezokutholisa ama groceries njengalokho esikubona kwamanye amazwe ukuthi mhlambe kuyavulwa kube lama groceries noma kube ngalama trailers ahamba esiya kuma lokishi duze la duze ukwenzela ukuthi abantu bengahambi ibanga elide bedinga ama groceries njalo abantu bengagcini izinto ezifana lama basic commodities into ezifana lempupu into eyeqhakazekile kakhulu abayenza ukuthi ibe into etholakala lula kakhulu elizweni lakithi ukwenzela ukuthi abantu bengatholi sebesiba kuma queues amade begcina sebesiyabuyela ezindlini isikhathi abafana ukuthi babuyele ngaso sesidlulile amapolisa andivana babophe nje bajikele abantu emajele ngibone ngathi kuqakathekile ukuthi andivana bakwenze lokho abazwisise kuqala ukuthi lowo muntu usuke ngaphi njalo isizathu esimenza ukuthi aze abe leso ngaleso sikhathi isiphi ngoba ukuba lipolisa akutsho ukuthi thola umuntu umthaye kuphela noma thola umuntu umjikele esitokisini kuphela kodwa utsho ukuthi ungumuntu ofana ukuthi uzwisise ukuthi umuntu lo kuhambe njani andivana kuze kufike leso sikhathi noma kuze kwenzakale khona lokho sokwenzakale ngaleso sikhathi izinto ezidingakalayo empilweni yomuntu ezinto engathi ngama basic commodities akube izinto uhulumende azama ngakho konke ukuthi azitholakale kalula njalo kungabi izinto ezenza ukuthi abantu begcine sebehlala endondweni zama line belindele ukuthi bathole impupu noma balindele ukuthi bathole izinto ezifana labo chukela izinto abadinga kakhulu ikakhulukazi into efana lempupu eyiyo into eqhakathekile okwedlula konke ngibona ngathi uhulumende nxa engayenza khona lokho njalo aqhuquzele izitolo zena lezi ama supermarket nala asemalokishini asezigabeni lesigaba ukuthi avule njalo abe lezinto ezeneleyo ukuthi abantu nxa besiyathenga abantu bathenge lula bayenelise ukuthi babuyele ezindlini masinyane
umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu sixoxela ekwelebhilitane ababe ngamalunga eNational Council yebandla leMDC eyakhethwa kuCongress eyenziwa ngo-2014 baqhube umhlangano izolo baphuma lesinqumo sokuthi iNational Standing Committee eyayikhona ngaleso sikhathi egoqela uNkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Morgan Komitsi kanye lomnumzana Douglas Monzora kumele ivize umhlangano wokuhlaziya isinqumo somthethwandaba weSupreme Court esokuthi uMakhuphe nguye owayemele akokhele ibandla leli ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai hathi umnumzana Nelson Tsamisa. Bathe kumele iStanding Committee ivize umhlangano kungakedluli umhlaka 6 kuNhlangula ukuze kulungisiswe udaba lokudonselana okukhona phakathi kweMDC Alliance kaMnumzana Tsamisa leMDC kaMakhuphe. INational Council ithi umhlangano lo kumele wenziwe ngendlela engasoze ivangele ukuthi amalunga ebandla ephule iziqondiso zokuvalwa kwelizwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikaTsamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
Umhlangano ngokucubungula udaba olulevela ukuthi ibandla lingawuphatha kanjani njalo lingaqhubekela phambili liqale luphuthule uhlangothi lokuthi phela i-National Council izwisise kahle ka-2014 izwisise kahle ukuthi kanti udubo lolungabe njalo yona impumela le eye-court iphile ukuthi bayicubungule
ndawo. Sibonile ukubana esinye sezinqumo esiphuma emhlanganweni lo ngesokuthi kuhlanganwe labo bonke okubalisa okhuphe labo Monzora. Libona kuzayenzakala yini lo?
Kuzayenzakala ukuthi iNational Council izafuna ukuthi izisise ukuthi bona bacabangani njalo lokho bakwenzayo bakwenza ngani sekhangele ngaphi.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Tsamisa ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Sixoxe njalo lesikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Khaliphani Phukeni yena othi kabasoze balandele izinqumo ezithethwe ngababe kuNational Council laba izolo ngoba ngabantu asebasuka kubandla leMDCT.
i-judgment inawo over 40 days yaphuma bakubera kwabasobala ukuthi bona bangabantu be-alliance abahlangene ne-MCCT. I-MCCT yaqhubeka-ke yahlala i-national council yasithi abantu abakwazi ukuba ngamamemba amagemba angu-2 yikho kwakwena sasisirikhola ephalamenti bathiwa ikwakwazi ukurikhola ngoba bahlangana be-alliance bakwazi-ke ukuthi bese bejika besiilesezilayi ehlalamhlanje ekuhlaleni phansi senze imithi kuzomele ukuthi babuyebek babuye bezojoyina iphahla.
Umnumzana Khalipani Phukeni yisikhulumeli somkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Ubexoxa lo Chris Kande we-Studio 7. Uhulumende weMelika izolo wesule imigoqo ebilawula ukusebenzelana kwamabhanga omhlaba lamabhanga eZimbabwe amabili abalisa ele AgriBank lele Infrastructure Development Bank. Amabhanga la ayefakelwe izijeziso yiMelika esetheswa umlando wokusekela ukwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende weZANU-PF. Kodwa asisuswa kuluhlu lwezijeziso lezi ngo-2016. Kepha bekule migoqo ebilokhu iwenqabela ukuthi asebenze lamanye amabhanga omhlaba ekhululekile. Iyo-ke leyo migoqo esuswe izolo. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Kelvin Manduna.
Ukususwa kwamabhanga lawa AgriBank and Infrastructure Bank into enhle. I don't know ukuthi bakwenzile because of i-lobbying or i-dialogue behind the scenes enzakalayo le Melika. Whatever the reason, into enhle izasinceda ngoba i-AgriBank and layo i-Infrastructure Bank are quite active ukusupporta i-economy ama-sectors angu-2 i-agriculture la le infrastructure yethu. So azabe andizokuncedisa sibili. Kodwa imali ekhona kumabhanga lawa ngu-2 imali encane compared to ama-needs ethu esilizwe. Yikho lokhu ubona enye imali ivela kuma-China la ngaphi ngaphi. So siyakujabulela, it's a positive development, into engayenzekaliyo very often, so it's good news for a change for ilizwe lethu.
Singathi lokhu kuveza yini ukuthi ngempela iMelika izimisele ukulungisisa ubudlelwano bayo leZimbabwe?
Ngokubona kwami mina, iMelika has more or less been consistent ukuthi it's open for a dialogue leZimbabwe. U-ambassador weMelika owayekhona kudala lalo khona uBrian Nichols ukhuluma kwabo, it encourages me ukuthi opportunity ikhona nxa ehulumende eZimbabwe ngatshengisela ukuthi it's serious about ama-reforms and is a truly partner. iMelika singakhohlwa is due to one of the biggest embassies eZimbabwe, and ihlala isikhumbuza ukuthi ngeke sifake embassy njalo sifake imali eningi if we didn't have confidence in the future of iZimbabwe. And siyabona through ama-crisis esikwenzelayo, cyclone Idai etc., iMelika iyabelokhu khona isincedisa despite ama-differences akhona on i-politics.
Umnumzana Kelvin Manduna ucubungula ezenotho njalo uqhuba izifundo zakhe ze-PhD e-Howard University khonapha eMelika. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulabesilisa abasakhulayo ababili ababotshiweyo kobulawayo besetheswa icala lokutshontsha inkombalanga elentengo engena ku-$20,000 bayithengisa nge-$30 kuphela. Iphephandaba leHerald lona lithi inhlanganiso zababalisi kazivumelani lohlelo lukahulumende olokuvumela ukulotshwa kwemihloliso ye-O-Level le-A-Level ngenyanga ezayo. Zisithi lokhu kulakho ukubangela ukumemetheka kwe-coronavirus. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Kalibonani kustudio 7 lani lonke balaleli. Mini gama lami ngusamukeliso, khuluma ngisejombe. Uhlupho engilalo ngabantwana laba abantwana besikolo okuthiwa kumele bafunde ngamafoni langama radio langama TV. Mina engikhulumayo ngikhulumela ebantwaneni bethu thina esisemaruzeva. Ama TV lamafoni nalawa ama WhatsApp lama radio thina kasi abantwana bethu ngabala asilakho. So okungangihlupha kakhulu ukuthi lanxa iradio ingaba khona abantwana laba belalele kuradio kukhulunywa, bekhangele ku TV kukhulunywa, bazabe bebhala ngapi? Njalo abantwana abafunda kanjalo bazamakelwa ngubani? So okuyinto okungani kuyangikhathaza. Sizabakwazi njani ukuthi bazwisisile kumbe abazwisisanga bebe kunale nto ekhulunywayo kuphela? Yebo, ye asikubalekeli ukuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 le lockdown le khona lokho siyakwemuya kwenqabela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki ukuze izigozi zingavulwa. Asikubalekeli lokho, kodwa uhlupho-ke esesiwubona abantwana laba sokuzababela nzima abantwana, ngoba asithi umntwana ukuform 1 kufanele aye kuform 2 engabhalanga umnyaka ozayo uzahamba kanjani kuform 1, ugrade 6 uzahamba kanjani kugrade 7 bengabhalanga? Bazakhanyiswa kukhona ukufunda abazabe bekwenza ngamafoni yini, kumbe kuzaba leminye imizamo ezakwenzakala? Okuyinto lokhu mina kuyangikhathaza ngoba asikuzwisisi kakahle. So sicela isichasisele kukhona lokhu ukuthi sizwisise ukuthi abantwana laba kuhamba kanjani. Siyabonga.
Pastor Basto 7 yalibingelela ngegama likaJesu Kristu. Ngilapha mina eKhezi esigabeni sikakhokhokhokho uMakwati. Igama nginguRuben Dlamini. Into ngiyikhulumayo lapha ibuhlungu kancinyane ngenxa yokubana emakhaya besikhona thina ku-Ward 12 asila even imali, kodwa-ke bakhona abantu abasincedayo ukusiphathela amajukela ngamacimbi imana phela esayiphiwa nguNkulunkulu. Kodwa-ke akuthi asedosi izinyawo ngoba sibekhona abahamba ngemva kwabo bebalandela ngisho laba abasuthayo phela, kodwa abalambayo nembali bebencedakala. Yebo phela into engiyikhangela bebengathengisi beminye nabantu laba bebekhipha sile isipesi esifunekayo ngohulumende kwento enhle beyenza. Kodwa-ke sibekhona sebehamba ngemva kwabo bephuma manje sizithende ngoba bona bayasutha. Hhayi, siyabakhulekela ukubana uNkulunkulu kabe labo ngoba bona bayasutha. Lathi singasuthi esilambayo sibaphila ngomusa kaNkulunkulu. Bonabo abasinceda abathenga amacimbi betshintshisa besinika ithukela besinika umpupu besinika omahlamvu osouth konke okufuneka ekhitshini. Hhayi bakithi, ngani uhulumende uyasizwela besincedisa wani bonabo ukuze singaze zigcine sesilwe yindlala ngiphezu kwe-corona le. Ngiyabonga amafithane.
Salubonani kustudio 7, mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo indaba yokuxotshwa kwa-Energy Mutoli. Lo muntu vele kudala vele le nto yinto adofana ukuthi ngabe ayenza kudala, ngoba lo muntu ubevele ehlambalaza isizwe, ehlambalaza nabakhokheli bakhe izinto kade zikhuluma. Ngoba kwese sikhathi uyakuzibuza ukuthi ngumuntu yakhe ecabange before ekhuluma, kumbe ngumuntu obekhuluma nje angazi. Kodwa hhayi, isinquma abasithetheyo isinquma esihle kakhulu umkhipha, kodwa layo izana uPF kumfanele ihambe njengamanje. Kulamantombazana awalahlekayo MDC aphinda atholakala, akula ngitsho owabo okhulumayo ngokuthi kuhambe njani, bazithulele nje okutshengisa ukuthi balesandla kuleyo nto. Ngoba kukho okusolayo, kusolwa ngamanye ama-organization angekho kubo, kodwa bona bathuli nje, including yena uMnangagwa.
Love. nabo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umnotho wakwele Nigeria uvikwa uzancipha ngesilinganiso sokuyisishiyagalolunye ekhulwini lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ibhanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank lona selivumile ukuphathisa amazwe ahlaselwe zintethe esezivangele indlala ezwekazi leAfrika laseMiddle East ngemali engange $500 million. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umphathisikhwama kahulumende uMnumzana Stephen Manuchin uthi uhulumende ulakho ukuphuma lolunye njalo uhlelo lwemali yokuphathisa uzulu welizwe leli kanye lamabhizimusi aphanjaniswe yi-coronavirus. Lolu kuyabe kuluhlelo lwesibili ngemva kolunye oluqhutshwe kunyanga ezisanda kwedlula lapho uzulu abephiwa khona amadola edlula inkulungwane umuntu ngamuntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo somabhizimusi oyisizalwane seZimbabwe ohlala khonapha eMelika, uMnumzana Muzobanzi Ncube.
Uqinisile kakhulu sibili u-Treasury Secretary wethu uMr. Michin xa isithi izizalwane zeMelika ziphiwe enye imali phezu kwe-2.3 trillion liyane esayiphiwayo kunyanga liyane edluleyo. Imali okukhulunywa ngayo kathesi is about $3 trillion and siyabona njalo ukuthi imali yakhona leyi ama-Democrats asevumile ukuthi khona iphiwe i-$3 trillion but siyabona ukuthi ama-Republicans angana ayibhlokhi indaba yakhona leyo. Uyabona ama-Republicans phela lokuncitshana okuthize, uyabona ahlukana ngale ZANU-PF. I-ZANU-PF sayibona ngesikhathi sama-elections lapha bethenga izimota ama-t-shirts ZANU-PF, izimota zawo zibhaliwe lapha ZANU-PF kulamapikitsha abomnangagwa, uyabona. Kodwa nxa sokufika ukuthi isikhathi se-coronavirus lapho ukuthi khona izizalwane zeZimbabwe ziphiwe lawo mamaski, ziphiwe ukudla, yona leyo stimulus la ukuthi bencedakale, abakufuni lokho. So behlukana kangako lama-Republicans alapha eMelika, Mnumzana Nkomo.
Ama 1200 ake aphiwa abantu lawana, ungathi aphathisa abantu okunganani?
Ngakhangela kuhle nje Mnumzana Nkomo, 1200 leya aphiwayo last month aso mali nje engathi yanceda kuyangaphi, ngoba vele i-minimum wage ye-America is just about ama $1,200 a month. So uyabona ukuthi abantu sebelenyanga ezimbili sesiya kwesithathu bengasebenzi. So umumo nganolukhuni sivili kuzizalwane zeMelika lapha Mnumzana Nkomo.
Eyakho ibhizimusi ihamba njani?
Yami business Mnumzana Nkomo, njengoba ukwazi ukuthi ngiye commercial transportation technology, i-app yami kuthiwa i-Trackify app eyiye connector ama-commercial transport drivers lemsebenzi nje eyabikhona ifuna ukuthi ithwalwe. Into enginanzeleleyo ukuthi nje 2 months ago iqalisa i-coronavirus, ama-trucks nje akamasivili ukuthi ahambahambe, kodwa sesibonile nje lapha sivili in a few weeks back asokuphikile sivili, and ama-downloads e-app yami have been consistent sivili even during nje isikhathi se-coronavirus lay. Ama-drivers ayi-downloada sivili i-app yami yabona ukuthi bayisebenzisa, bakhona kade besebenza sivili, kodwa singani si-increasele sivili ama-numbers akhona sebebuyele emsebenzini.
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe ohlala khonapha eMelika. Ukuzipetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebanjwe igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile njalo laya kumachumi amahlanu lanye 51. Amapolisa athi asebophe abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu abephule iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. ababe ngamalunga e-National Council ye-MDC eyakhethwa ku-Congress ka-2014 bathi i-National Standing Committee eyayikhona ngaleso sikhathi elamalunga agoqela uNkosazana Thokozani Khuphe kumele ivize umhlangano wokuhlaziya isinqomo se-Supreme Court esokuthi uMakhuphe nguye owayemele abe ngumholi webandla hathi uJamisa. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asiveni sonke kweze kuseni ngomvulo ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.